So siyakwazi ukuthi ingoma liculo elaculwa umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi athi ama-sanctions athwalisenz abantu beZimbabwe ama-sanctions lokho kodwa akuzange kwenze nenhluko. So umbuzo esizobuza-ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzayenza ukuthi elakhe ilizwi lilalele singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abutha ngayo ikhanya ziyafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo yolo ukuthi-ke kutshintsheni okuzayenza ukuthi uTrump athi hhayi sesisizwa asilalelaneni sibasize ngalokho kuthiwa ku-buy time ukuthenga isikhathi nje ukuthi asibeni sikhulume lokhu isiqhubeka phambili sibusa nathi siliculo lelo culo laliculwa nguRobert Mugabe njengoba waliculo waze wakhishwa yibo kungela munye umuntu onelisileyokumkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-Pollard.
Hhayi izami inkinga imasiyibheka imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be-on the ground bekubona ukuthi akusoqiniswe. I-Pollard angithi yakwazi sonke ukuthi asonto eyamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani sebakompromisa basebenze bekhangelisa edini lezano i-MDC isadonsela le. So ukuthi akhulume nge-Pollard if into enkulu impela esivumelane abantu beZimbabwe basivumelane ngayo bonke kungamanga.